ngikabona ntateni Chris Gandhi kuyasethusa kakhulu njenge-athuzi ukuthi uhulumende avuke esinikeza imali yama-taxpayers kodwa abeseyibiza ngokuthi i-presidential bonus. I-presidential bonus yangikhona ungayiqathanisa lebizo lesikhundla sika-president usukudane ukuthi kungaphi kuba yibonus ebizwa presidential bonus. Empeleni akusethusi nanku langu lanyakeni bakwenza. Lo nyaka sebekwenze kwaba buhlungu kakhulu ngoba leyo presidential bonus yangikhona isiqunywe kabili. Sifana nje lokuyimali okunye okukhona. Kodwa-ke thina njenge-athuzi sithi imali vele siyikhalelayo i-$540 esayitshontshelwayo. Nxa sikhangele kathe sikuyisenziwa indaba ye-bonus. Nxa sikhola 540 i-bonus yidabu besiyabe sikubo 1,008. Ambona ukuthi upresident ubengabalalo igunya lokuthi i-bonus ebuya njalo ibizwe ngebizo lakhe. Kathe sokumenza imali ibizwe ngebizo lakhe usenza njengokuza inkukhu okuthi ungahamba uchitha inyawuthi kuyahamba lakho kulandela lanxa uchitha inyawuthi ezimbili ezintathu khona kuzabe kubona engani kuthiwa inyawuthi iyachitheka. Pho thina sonkukhu ezihololwayo thina siyalazi ilungelo lethu, abayekele ukudlala ngezisebenzi balungise iholo lezisebenzi. Asikho isidingo sokubizwa kwemali eholwa isebenzi kahulumende kuthiwa i-presidential bonus. Ikuthi nje ezinye izinto zenzakala eZimbabwe kuphela. Sithanda ukuthi iqondisi i-NJNC ikubona kuphuma impumelelo ezintsha ngabantu nje abakholisa ukuyanikezwa ama-allowance akulazisebenzi abazimeleyo. Ama-union akhona ale nkokheli yizo inkokheli lezo okumele zehlala phansi zikhulume ngeholo lezisebenzi. Kungenjalo sizabe siqhubeka sinikezwa inzece ezikhithikele phansi. Indaba besizwela kade we deserve better, ababuyele ku-constitution siyexoxa phansi nabantu okumele sixoxe labo. Public Service Commission hatshi izaba lebe abalenzayo nge-NJNC.
Manje kuthiwa ibonus le izabuya njani? Sizwa kuthiwa izabuya ngemva kwenyanga ezimbili. Kuliqiniso nalo njalo lina liyakwamukela yini lokho?
I-bonus le kuthiwa i-presidential bonus asiyamukeli kungoba thina vele imali esiyifunayo i-$540. Kusuka kube buhlungu kakhulu into ongayifuniyo usiphindwa inikezwa lebizo elokokutshengisa ukuthi awuncengwa njengesisebenzi. Ngokunjalo konke kokubili sikwamukeli. Simatasa khulumisana lezisebenzi ukuba senze njani ukuqeda ubusela lobu, senze njani ukuqeda ungcindezelo lolu, senze njani ukuze sithole i-$540 yethu esivele sayitshontshelwa emuva le ku-2018 October.